sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sivuze uminister uSekramani ngobuhlwa ngudlwangu obenzakale eHarare izolo lapho amasosha abechaya amapolisa labantu kazana bebachayela ukuthi omunye wamasosha kuthani ujikilwe amasayikhi ngamapolisa.
Udaba lokuchaywa kwamapolisa ngamasosha eHarare izolo lungene edale lephalamende namuhla. Amalunga ebuzisisa umphathintambo wezomvikela ukuthi udlakela lolu lubangelwe yini.
Kuyasesabisa njalo ukuthi kathi njengoba wona amapolisa eyiwo abantu esibathembileyo ukuthi nxa zingatshaywa sibalekela kubo. Khathesi-ke njengoba sebetshaywa bona bebaleka besiya ezinkambeni zabo bezivalela phakathi, kusho yini ukuthi nxa lathi singatshaywa kuyasele lapho ezizabalekela khona?
Uzulu weHarare yena wamukele ngembono etshiyeneyo ukutshaywa kwamapolisa ngamasosha izolo lokhu. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi uhulumende oza kwethula imali engange $300 million eyohlobo lwama-bond notes emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokuchaywa kwamapolisa eHarare ngamasosha izolo lungene edale lephalamende namuhla lapho amalunga alilidale abuzisise khona umphathintambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramayi ukuthi kuyini okubangele udlakela lolu. Ukufuthelana phakathi kwamasosha lamapolisa kuvikwa kuqalise ngemva kokuba amapolisa epontshise imota yelinye isosha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule kakhulu amasosha aseqoqana angena edolobheni leHarare emanengi abhaxabula amapolisa kakubi. Ephendula imibuzo yamalunga edale ngalolu daba, uSekeramayi uthe laye ukhathazekile ngesehlakalo lesi. Uthembise ukuthi uzalucwayisisa lolu daba aphenduke lempendulo edale. Umsakazo weStudio 7 utshelwe ukuthi kulamapolisa ayisithupha alimeleyo. Namhla khona amasosha ake abonakala equma edolobheni eliqembu. Kodwa akucacanga ukuthi ebezihambela nje kumbe ebejonge olunye udlakela. Isikhulumeli sebutho umnumzana Alpheus Makotore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Sixoxe lomeli webulawayo East edalele parliamente unkosazana Tabitha Khumalo.
Sivuze uminista uSekramani ngobuhlwa ngudlwangu obenzakale eHarare izolo lapho amasosha abechaya amapolisa labantu kazana bebachayela ukuthi omunye wamasosha kuthani ujikilwe amasikes ngamapolisa bampontshisela amavili emota bathe sebephenduka bangene babhula nethi ngobani ikakhulu amapolisa kodwa bagcine bechaya labantu kazana nje abahambelayo. So uminista athe simbuza lowo mbuzo wasazisa ukuthi yena njengominista usazama ukuthi agcwayisise ukuthi kwenzakaleni kubangelwe yini uzaphendula idalela parliament esele ministerial statement ukuthi azise uzulu waseZimbabwe ukuthi kwenzakaleni kubangelwe kuyini njalo kuzakwenzwani ukuthi sifikele ukuthi uzulu angaphongi utshaywa nje umuntu nje angonakalela umuntu oyedwa sokungena sezonela amkhanye
yena usekera mayi umphathi ntambo ubekhanya ekhathazekile yini njengani amalunga edali ngalolu daba
ya ukhanye ekhathazekile njalo waswela lokuthi angasiphendula athini ubexhamanda ukuthi aphendule sazama ukuthi simfuqe ukuthi aphendule ngoba iZimbabwe yonke nomhlaba wonke jikelele bakuzwile abanye bakubonile wathi hayi uqakathekile yena yini bengakakugcwayisisi yebo naye angabe kuzwile kodwa yena kumele baqale bagcwayisise babone ukuthi kwenzakele yini uma kwenzakele kubangelwe yini uma kubangelwe yini kwenziweni ukuthi kulungiswe.
Sizwa kuthiwa likhulume njalo ngodaba luka nkosikazi Grace Mgabe. Ungasichasisela okunenge.
U-Vice President wethu ubaba uNelson Chamisa ubuze u-Vice President ubaba uMnangagwa ngodaba lokuthi uGrace ubonakale eralini yezanu-PF ekhuluma ngodaba lokuthi kudinga umuntu ozathatha isikhundla sikaMgabe njalo wachothoza ubaba uMnangagwa laba bekhona kurali ebachothoza. So ubaba uChamisa wasebuzisisa ukuthi amagama akhitshwe nguGrace Mgabe uthini ngawo baba uMnangagwa wasukuma wazisa idalela iparlamente leZimbabwe jikelele ukuthi yena lolu daba lwakhulunywa libandla kukhulunywa eralini akulani lokusebenza kukahulumente.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumeli webulawayo East edalela iparlamente njalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kunjalo nje uZulu weHarare seveze imbono etshiyeneyo phezu kodaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lolu. Kubika uMavis Gama.
Abakubutho laba iningi labo kungakohlangothi lwemilitary police babikwa betheleke izolo kusihlwa bezonde beganunwabo kumgwaqo uRobert Mugabe baqala ukubhaxabula ngemvubu ingqe ipolisa elitholakale kule ndawo. Iningi lamapholisa la kuyilawayana acathamela abemichova kanye labatshayela izimota bebamisa ngendlela yokubaphosela amaspike. Umnumzana Nqaba uTonkala ngomunye wabekade besedolobheni ngesikhathi lokhu kusenzakala. Unkala yena uthi uyakujabulela okwenziwe kula mapholisa esola ukusebenzisa kwabo insimbi zamaspike.
Amasotsha kurayithi benze khuluko ukuthi into vele azimanga kuhle. Into okwenza ukuthi amasotsha benze so ukuthi into azimanga kuhle ngabe into zirayithi ngaba kunje. So lapha sebetshengisa ukuthi labo ukukhalaza kwabo labo ukuthi batshengisa ukuthi labo basola into ezenzakalayo.
Wengeza unkala ethi okunye kwakhona kukhomba ukuthi kuhlanganisa okunengi okubalisa udaba lokungathembeki kwamapholisa.
Yabona phela amasotsha abazonda kungumuntu amapholisa azuza imali bona bazuza imali. Amapholisa yiyo corruption issue.
Kodwa isikhulumeli ebandleni le-People's Democratic Party esigabeni seHarare umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umbono owehlukileyo.
Indaba yokubethana kwamapholisa lamasotsha iyethusa kakhulu. Ngoba itshengisela ukuthi lapha elizweni kakulambuso womthetho. Amasotsha ayakwanisa la ukuthatha umthetho ofake ezandleni zawo. Njalo kuyesabisa kakhulu nxa singabona inhlangothi zikahulumende ezifanele kuba yizo ezigcina umthetho nxa sezitshayana zona ngokwazo sezitshengisa ukungahloniphi umthetho. Kanti pho siza kwenza njani thina abantu? Kutsho lokhu nxa ipolisa elizatshaya isotsha.
Ukubethwa kwamapolisa ngabakubutho uKhumalo ethi kutsho kuba uZulu akavikelekanga kakhulukazi wamabandla aphikisayo.
Nxa isotsha siyatshaya ipolisa kanti pho ekhethweni liza kuthi ngimi owamabandla aphikisayo nakusesabisa kakhulu ukuthi buya ngaphi lokho. Njalo kuyasesabisa njalo ukuthi kanti njengoba wona amapolisa abantu esibathembileyo ukuthi nxa zingatshaywa sibalekela kubo. Khathesi-ke njengoba sebetshaywa bona bebaleka besiya ezinkambeni zabo bezivalela phakathi kutsho yini ukuthi nxa lathi singatshaywa kaselilapho sizabalekela khona.
Amapolisa abikwa esabalale elubhekise enkambeni yawo eHarare Central Police Station lapho afike azivalela khona ebalekela ulaka lwabakubutho bona bekade besenza ukuwazingela. Ekuqaleni uzuleke wabaleka ecabanga ukuba kuyibo abekade beqondwe ngabakubutho laba wasenanzelela ukuba ulaka beluqondiswe kwabasesipholiseni lokho obekusenziwa ngabakubutho. Lokhu kungasikwa kuqala amapolisa ephindisela lapho omunye wabo ethe wathwaliswa nzima bese beqophana lalolu hlangothi ukuphindisela. Sekukaningi bekwenza kunhlangothi ezehlukeneyo ukubalisa abemichova abaphila ngokuthengisa la kulezo ndawo lapho kuyiwa jajulwa khona okufana lama night club. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutika uthi uhulumende uzadinda imali engangezigidi ezingamakhulu amathathu i-$300 million yohlobo lwama-bond notes emizameni yokwehlisa udubo lokusilela kwemali elizweni. Embikweni wemithe monetary policy awethule eHarare namuhla, uMangutika uthe baphakathi kokukhulumisana lebhanga le-Afrexim Bank lona elilesivumelwano sokuncedisa uhulumende weZimbabwe kudaba lwemali yama-bond notes. Uphinde wasola abamabhizimusi esithi yibo ababangela ukusilela kwemali elizweni ngoba besala ukuyifaka emabhanga. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lethule ama-bond notes angena kuzigidi ezingamakhulu amabili i-$200 million nyakenye ngenjongo yokwehlisa ukusilela kwemali kodwa lokhe luqhubeka lolu dubo. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi ubona i-$300 million le iphathisana ekwehliseni ukusilela kwemali.
Udubo lwemali asozele uphele ngoba okwenza ukuthi imali iselakale ayisikho ukuthi akula mali kodwa imali ingena kwezinye izindawo ezingafanelanga imali iye khona. Abantu kabafaki imali ye-bank babethe khona i-Exim Bank leyana eyakuqala i-$200 million yakuqala leyana izasebenza ngakusehlula i-$200 million ukuthi ube le-circulation yemali okwenza kwenza ukuthi isebenze kungangena i-$300 million kuyini ngoba nxa umuntu ese-roadport ethwele i-$3,000 ama-bond dollar ama-bond notes kungangena amanye ayi-$300 million uyabo ithwele i-$6,000 akuntshintshi okugaya imali zimpahla ezithengiswa ngaphandle kwelizwe i-export le-industry okwakathi esukuprinta imali sesibuyela kuhlanda le-hyperinflation.
Ngezinye indlela ingaphuma i-$300 million le singabona ukusilela kwemali kusiba nganeno okwesikhathi esifitshane kodwa lubuye luphenduke ngoba izasheshe inyamalale leyo mali.
Yikho phela okwakusenzwa ngugono okuthi nxa imali ihlupha uyadinda eyinye. So i-Monetary Policy Committee ekhona kababe leqiniso ukuthi okwenza ukuthi yona le imali evele ikhona kungathi ingazuzakali ebhenki ngoba abantu gabala thando lokufaka izimali zabo ebhenki ngoba iyahlupha ukuphuma. So ama-policies akhona athi ukuthi loba ingazi ibuye i-$1 billion bazathatha vele imali yakhona bayiphumisa abase-park station abase-Rolls Royce port lo mathi osiphathelene. Ama-policies akhona imali iyenzwa yi-industry le-export kayenzwa ngokudinda.
Kukhona okunye okumqoka okuzwileyo mhlawumbe ovumelana lakho kumbe ongavumelani lakho na okwethulwe nguMangutika?
Hayi, okuningi akhona vele angivumelani lakho ngoba mina vele ngithi mina nxa engasakhangelisisanga into yokuthi i-industry ivuke. Uthinamasa nguye wakhuluma wathi yena i-industry fanele ivuswe. So nxa kungavuswanga i-industry, nxa abantu abanezimali ezingaphandle kwelizwe i-foreign direct investment ingekho, loba ungazi udinde imali iyabe lokhu iphuma ngoba seyisasetshenziswa ukudinga i-foreign currency emsikeni omnyama.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho sixoxelaye eseHarare. Ugatsha olubona ngezokudla kumanyano we-United Nations olwe-Food and Agriculture Organization lubize umhlangano wesiphangiphangi kwele-South Africa obuthanise amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angamalunga enhlanganiso ye-Southern African Development Community i-SADC kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-avian influenza enkukhwini oqalele eZimbabwe. Abasebenzela inhlanganiso eziphathisa uZulu besabela ukuthi lokhu kuzabangela ukusilela kokudla kulumhlubulo. Awuphelelanga eZimbabwe kuphela lomkhuhlane kodwa usabalale emazweni ambalwa okugoqela eSouth Africa lele DRC. Ko live talk lamhlanje kuhlelo lwesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sixoxa ngokwethu lwelibandla le-ANC lakwele South Africa elithi sokumele kuphungulwe inani labantu bokuza abaqhatshwa kulelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namhla wazise ngomthetho afuna ukuwethula okufaka imigoqo yokwehlisa inani labantu bakwamanye amazwe abaphiwa ingwalo zokubavumela ukuhlala lokusebenza eMelika. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alexander Mate osehlala kwele Namibia.
Uyazi Chris Gande ukuza ediaspora akusintando yabantu ukubana bethiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngama professionals, kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally, singahlangana siyabingelelana siyazwanana sikhuluma indimi ezitshiyeneyo zeZimbabwe isishona lesiNdebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle. So uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana, kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official. Yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye, ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota, abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe, abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi le siyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha. Uyabona into ezinjalo uma kusenza, but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota, into ezinjalo.
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia, ungathini nxa uqathanisa le ekhaya? Ingconywana na?
Ingconywana kwelinye icele it's not good at all. Ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola. Ngikhangele ama professionals, ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba. Yabona impilo yangkhona ngeyokudubekela. Kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho, uyabona impilo enjalo. So ubungconyana bangkhona bungapi?
Zona izizalwane zeNamibia ziphatha njani izizalwane zeZimbabwe? Ungathi zilochuku na kumbe ngabantu abalesineke?
Abantu beNamibia ngokubona kwami ngabantu abakahle ngokwabo ukwamukela abantu beZimbabwe. Sokusiya ngokuthi uliphi icele yeNamibia. Kodwa uyabona iNamibia ilokhisa khula. Iyakhula inhle, it's developing. Kodwa uyabona labo abakuthakazelela ukuthi abantu abangama foreigners bephethe imisebenzi yabo.
Bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho?
Bakhona. Ngingathi kubana abanye bayendile. Uyabona into engike ngakutshela ngayo ukubana izimuli, mina ngikholwa ukubana umama lobaba labantwana kumele behlale bebonke, uyabona. So uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sethatha engaphandle kwelizwe lakhe, engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi kuyabe kungumasilalisane.
Umnumzana Alexander Matei, sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia, obekhuluma ecingweni ekhona le eNamibia lo Chris Kande we Studio 7. Lamhlanje njengayizolo sibele thuba lokwethekelelwa kuma studios ethu ngomunye wabaze kuhlelo lweMandela Washington Fellowship uLauren Duve. Ngiyakwamukela kuhlelo Maduve.
Ngiyabonga.
Bekunjani kulolu hlelo?
Hayi, leli belilithuba elihle. Bengithole ukubana ngifunde ikakhulu from indlela abayenza khona abasebenza ngakhona lapha eAmerica, but not just ukusebenza kwabo abakwenza lapha eAmerica on their businesses, but ngithole ithuba lokubana ngihlale lamanye ama entrepreneurs, 24 of them from different countries in Africa, and ngithole ukubana ufunda okuningi kibo ngoba sebekwenze kakhulu sebekwenze isikhathi eside, and thina ama situations ethu aphose fanani kakhulu.
Mhm. Yikupho kumqoka obuyele lakho eZimbabwe okufundileyo ukuza kunceda kubhizimusi lakho?
Okay. Kuningi kakhulu. I hope silesikhathi.
Isikhathi sikho akusipho kumqoko okubili.
Okay. Mina as an entrepreneur, a very young entrepreneur, engufundileyo yikuthi khona isikhathi sikhona. And we have to grab it. Kumele si lapho sisithola khona isikhathi ubana sizame izinto ezintsha. Kumele sikwenze. Ikakhulu ngikhuluma laba abatsha abalingana lami ukubana lingaphelelwa. Ziningi izinto elingazenza. Go out there, there are a lot of resources. Think creatively. Into zingisifunde kakhulu. Take risks. Ngoba awusoze uthole ithuba elizabuya izokuqoqodela. Adinge amathuba and kuzalunga.
EZimbabwe khona ngamafitshane emadu, uyenzani nizwa ukuthi awule nkampani ugcina inyosi? Ungasichazela nje ngamafitshane, wenzani kahle kahle?
Okay, mina I'm into agro-processing. So kule zinto ezithile engizenzayo. Oqala ngiyaproducer ama-dried fruits. Wona ngiwaproducer ngisebenzisa i-solar. So I use ama-solar dryers ukubana ngiproduce la ama-fruits. Si-adda i-value and njalo sisenza khonokho sikwa-preserve ukubana itholakale isikhathi eside. Njalo ngiyagcina inyosi, I produce uluju. Mina ngirana ama-company amabili. I-Edlos Fruits yona engayifoundayo ekhanyela kakhulu ngokuprocessa ama-fruits. Then le Can Do engayifomalo Mkhululi Ncube lapho esiprocessa khona amatamatisi. And then we have ama-combined projects, ama-projects afana like ukugcina inyosi.
Isikhathi silomona Madu, siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla ungaphenduka ekhaya.
Ngiyabonga.
Loge ngulorin adube sila elapa kuma studios ngomunye wabakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship obalu kipa gela mslanje ekaya wapindela kusasa. Lwehlupa udaba lokuzondwa kwabantu kwe uxolo sihlobo zami izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwanda kwenani labantu beZimbabwe abadala amacala kulelo lizwe ngoba lokho sokukhipha isigcono sokusipha isigcono kuye wonke umuntu ovela ekhaya. Kuliviki amapolisa akhande abeZimbabwe besebenzisa obabhemi ukudonsa imota entshontshiweyo bechaphalayo emfuleni. Asizweni uBenedict Nhlapo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa esabelweni seLimpompo athe ngqwa lezigelekeqa zeZimbabwe ebesebenzisa amadonki amane ukuchaphisa echebechebeni lomfula uLimpompo imoda yohlobo lweMercedes-Benz ebitshontshwe kweleSouth Africa. Lamasela athe bona amapolisa acela enyaweni abaleka angena eZimbabwe. Amapolisa athi ngesesithathu lesisehlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwezamapolisa lusanda kubika ukuthi kubotshwe isizalwane seZimbabwe eMalaysia ngodaba lokuyenga intombazane kwele South Africa ukuthi ize eMalaysia kumncintiswano wamaqhathanzipho kanti ubebizelwa ukuthi azofakwa ebhizinisini lezocansi. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi inhlanganiso yabole emela izalwane zeZimbabwe ezintweni eziningi ikhathazeke kakhulu ngenani lamacala adalwa ngabeZimbabwe kwele South Africa.
Eqinisweni ubusela lokuganga kukhona phakathi kwezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa. Okuqakathekileyo okumele sikwenze yikubiza umhlangano eGoli esingathi thina yi-crime summit ukuthi sike sikhulume sikhuzane ngendaba yobugebengu le esikhona phakathi kwezalwane zaseZimbabwe eSouth Africa.
Ngomnyaka ophelileyo kudlwengulwe abesifazane ababili omkabo baphoselwa edamu bafa. Kwakwetshwa abeZimbabwe ababili lowakwele South Africa oyedwa ngalelo cala. Emalokishini afana labo Hillbrow, Beria ne-Uvel lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi abantu besaba lokukhuluma kubo makhalekhukhwini babo ngenxa yokubharha kwamasela okwaziwa ngabaningi ukuthi izalwane zeZimbabwe. Akunyanga ngaka umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa amemezele ezweni lonke ukuthi amacala alolunya ukubulawa kwabantu lokusetshenziswa kwemibhobho emikhulu adalwa ngabeZimbabwe ababaleke eSwatini. Limkhuba yabeZimbabwe abadala amacala kwele South Africa isicasule kakhulu iningi lezalwane zeZimbabwe ezithi sekusenza labo abamsulwa bakhangelwe njengezigangi ezidala amacala. Isalwane seZimbabwe uMnumzana Big Foster Nkomose uthi inye kuphela indlela yokuqeda lobu bugangi.
Abantu nje abaphula umthetho ababotshwe bavalelwe emajele. Lokho kuba into ozikhethela yona wena. Ababoshi umthetho awenzi umsebenzi wabo, abafake nje ejele bahlukane nento eziningi. Umthetho awusebenze umuntu ma ewonile umthetho ephula umthetho akabotshwe.
Mnumzana Mabhena uxwayisa abakwele South Africa ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abayizigangi.
Kodwa phela akutsho ukuthi nxa bekhona abagangayo phakathi kwethu sokusitsho ukuthi sonke siyisigebenga. Silabantu izalwane zaseZimbabwe ezisebenza kuhle ezingagangiyo. Bakhona abanye bethu abaphethe amakhampani amakhulu eSouth Africa, abanye bazisebenzele ama-restaurant, abanye bangamatitsha. Bayasebenza abantu le mali abayiholayo yimali abayisebenzele.
UMabhena ukhuthaza abadala ekhaya ukuthi bengabambi ngamandla abantu ababo abaseGoli ukuthi bathuthuke njengabantwana babomakhelwana ngoba lokho kungabenza bagcine sebentshontsha. Mele Sulo 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngamasotsha eHarare izolo lungene edale lephalamende namuhla amalunga ebuzisisa umphathintambo wezomvikela uMnumzana Sydney Sekeramayi ngalolu daba. Uhulumende uthuza kwethula imali engange $300 million eyohlobo lwama bond notes. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.